Ukusungulwa kwalezi ndawo kuza ngesikhathi abafuyi benkomo endaweni ezithiyeneyo zesabelo sezansi emandebeleni bekhala ezimathonsi ngokufelwa zinkomo ngenxa yemikhuhlane edalwa yimkhaza. Unkosikazi Sibongile Khumalo uthe insiza sebevale izibaya ngenxa yokufelwa zinkomo.
Umkhuhlane wenkomo vele usulesikhathi waqala vele kathi siyabona sokungaba inyanga yesi 5 or 6 kubo kwathemba ngapha waqeda inkomo vele konke kusiyale kubo Fredrickson onkankezi wesi kwasala izibaya zingalalutho ziyafo kunye okumangalisa nomsithi uyazihlaba amajekiseni vele kuyabe sokulethi akuncedisi lutho vele abantu abaningi izibaya bavalile.
Ekhuluma lapho kuvula enye lezindawo zokwelaphela izifuyo emanama ngolwesithathu umfuyi umnumzana Kalen Mabetha uthi njengabalimi kuyabajabulisa lokhu ngoba sebezathola uncedo eduzane njalo masinyane xa izifuyo zabo zihlaselwe yimikhuhlane.
Izifuyo zethu ziyafa, zifa zibulawa yimikhuhlane. So uphelile, awusayi eGwanda ngoba imithi ikhona lapha. Kuthiwa yi-one stop service.
Esamukela okusemthethweni enye lezi ndawo umphathintambo ezenzakala ezansi emandebeleni unkosikazi Evelyn Ndlovu uthi inkomo eziyingxenye yesigidi 500,000 zibulewe yimikhuhlane etshiyeneyo eminyakeni emihlanu edlulileyo.
This launch comes at a time when the country has declared war against the January disease.
Ukuvula kwalindawo kuza ngesikhathi silwisana lemikhuhlane yemkhazi esibulele inkomo eziyingxenye yezigidi kuminyaka emihlanu edlulileyo. Lolu hlelo luqakathekile ukuze sithuthuke ngenkomo. IMath South Ecoregion 5 lesi sabelo besihamba phambili kwezenkomo eminyakeni edlulileyo. Ngiyathemba lonke lapha liyakhumbula ukuthi besile ndawo khonapha eMath South lapho ebesifaka khona inyama emagabheni thengisela amanye amazwe.
Umnumzana Patrice Thala umele inhlanganiso Food and Agriculture Organization of the United Nations kuleli uthi impila kahle ezifuyo iqakathekile ngoba zilokuthuthukisa umnotho welizwe nxa zithe zafuywa kuhle.
Recently, the livestock sector has been facing challenges emanating from livestock disease.
Inkomo kulezinsuku zithwele nzima ngenxa yokuqhamuka kwemikhuhlane yemikhaza. Nxa sifisa ukuthi izifuyo zethu zande, kumele sizivikele kwimikhuhlane lemikhaza, zidle kuhle, kulondoloze amadlelo njalo kube nendlela zokuzithengisa ezicacayo. Lolu hlelo lujonge ukuqeda lezi ndubo njalo luthuthukise impila kahle yezifuyo zande njalo zithengiswe.
Umelwe kula lamazukaza we-European Union kuleli umnumzana Jobs von Kirchmann uthi kuyize ukuthi kulezithezo zomnotho ezethulelwe leZimbabwe esithi bayilindele ngamehlo abomvu inyama yenkomo esuka kuleli.
Now the livestock value chain was probably one of the most important ones.
Ukufuya kwenkomo bekuqakathekiswa kakhulu ekadeni kodwa okwamanje abantu abasakuthatheli phezulu mhlawumbe ngenxa yemikhuhlane kodwa umbuzo yikuthi singavuselela njani na. Yebo kukhona ubunzima kodwa akulasitiso zomnotho okukhona ukuthi silesivumelwano neZimbabwe ukuthi inyama evela ngapha ibhadala imithelo kungakho iminyango yethu ivuliwe ayize inyama.
Umsekeli kamphathintambo wezokulima umnumzana Davis Marapira wamngelele sisipho ngezandla zombili wacela njalo ukuthi European Union isize ngocingo lokuvalela inkomo ukuze zingathelelane imikhuhlane.
Mr. Ambassador, let's have the fences. Mr. Ambassador, I want to repeat, let's have the fences.
Mnumzana Ambassador, siphe ucingo. Ngiyaphinda njalo, siphe ucingo ukuze senelise ukuvalela inkomo zethu eziphilile lezi lemikhuhlane ukuze izifuyo zethu ziphile kuhle zande siqalise lathi ukuthengisela European Union.
I-EU ivuselele izakhiwo ezifanayo ezingamathumi amabili lasithupha elizweni lonke jikelele ezizalondoloza inhlalakahle ezifuyo kuleli ukuze zithengiseke kwamanye amazwe okubize amadola emelika ayi-$4 million. Ele Zimbabwe lile nkomo ezedlula izigidi ezinhlanu 5.4 million njalo isabelo sezansi emandebeleni ngesesibili elizweni lonke jikelele esile nkomo eziningi silandela emaswingo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemaname eGwanda South ngu-Albert Ncube.